diri mu Washington DC ndini tanono kawande ndichikusiyai mune chayaguru Chris
Kande sokuizika tisenda ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge ke uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku-18 Mfufu 2022 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuqeda udaba lwe-Gugurahundi ngoba lusenqabela ingqubela phambili yelizwe.
Nxa uMnangagwa esesenza indlela zokuthi udaba lolu lukhangele, kuzwakala abantu be-opposition sebekhonona njalo. Bekhonona kuyikuthi abakazi sizathu zokukhonona kwabo ngaphandle kokuthi bathi uMnangagwa kalikaluyekele udaba.
Uhlakela lwezombusazwe luqhubekela phambili esigabeni seMathebeleland South phambilini kokhetho lwe-by-election oluzenziwa ngomgqibelo e-insiza lasemadomo.
But you will not see a video umuntu okuthiwa kumama utshayiwe nqunulwa. I saw amapicture abantu sebenqunguliwe. I have seen a lot of things happen xa abantu befuna ukuthi fake umpikisha othile.
Ibandla le-CCC lithi balimele abanye njalo izolo insiza ababalisa ilunga ledale lephalamende unkosikazi Jasmine Tofa.
Labo mama obaba ababili labo mama abayi-5 balimele kakhulu including u-MP wethu mama uTofa balimele kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuqeda udaba lwe-Gugurahundi ngoba lusenqabela ingqubela phambili yelizwe. UMnangagwa ubegqiba umkhosi wokukhulumisana nge-Gugurahundi ngenjongo yokukhumisana umlotha obusenziwa kobulawayo izolo. Induna zomdabu yizo ezikhethiweyo ukuthi zikhokhele lolu hlelo. Induna lezi ziphe uMnangagwa ugwalo olumemethe izikhalazo zabantu besigaba seMandebeleni ezivalisa ukungathuthukiswa kwesigaba sabo, ukufuthelana kukaZulu, ubuyanga esigabeni bubangelwa iGugurahundi, ukungethembeki kukahulumende lokumesaba, ukungaphiwa incwadi zokuzalwa lokunye okunenginengi. Umphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano lo ukuthi indaba zokuhlawulwa kwababulawelwa izihlobo ngesikhathi seGugurahundi luzakhangelwa ngalunye ngalunye. Uthi njalo induna yizo ezizaphathisa emasikweni okungcwaba amathambo alabo ababulawa iGugurahundi. Ngesizwe yamazwi kaMnangagwa ekhuluma ngalolu daba izolo.
The second republic is determined to resolve whatever conflict between us internally and without interference from external forces. After all, churches, bishops, NGOs and chiefs among others
lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kunjalo nje abahlaziya ezombusazwe kanye labamabandla aphikisayo basola umongameli Mnangagwa ngokukhetha ukuphatheka engxoxweni yombhuqazwe weGugurahundi ngesikhathi kulodlakela lwezombusazwe esigabeni seMathebeleland South. Ukuhlaziya lolu daba uGaina Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Thandeko Zintimkandla.
Udaba lwegukhula wundi ludaba olubuhlungu kakhulu. Okubuhlungu kakhulu yikuthi budala kwenzakala futhi akakho ofuna ukuvuma ukuthi into le yenziwa ngozibani. Sengitsho laye lo ngumongameli kathesi nguye owayephethe zokuthula phakathi kwelizwe, Minister of State Security, nguye owayesazi ukuthi kwenzakalani. Kanti njalo nje siyananzelela izikhathi eziningi ukuthi abanye abantu bangakhuluma ngegukhula wundi bakhonjwa ngeminwe kuthiwe bakhulumelani ngayo, kodwa bona abezani bekhokhelwa ngoye uMnangagwa bafuna ukuthi kube yibo bodwa abakhuluma ngendaba yegukhula wundi. Babuye bakhohlwa ukuthi iningi labo bakhuluma ngemilomo. Igukhula wundi yayisemandebeleni lenkabazwe. Mina lo engikhulumayo ngatshaywa yiyo igukhula wundi, ngishayelwa nje khona ukuthi ngilindebele njalo lokuthi ngangumphathi isikolo sabantwana labo okwakufunda khona laba abantwana ababebuyele zapho bevela empini. uMnangagwa kayekele into yakhe yokuvusa amanxeba endaweni athobe abopha amanxeba alalele ukuthi kumele kwenzakale ngalolo dubo lwegukhula wundi. Kayekele ukuzodlala amadlwane ngemizwa yabantu, kachiyane lezinduna, izinduna zingena ngaphi endabeni yegukhula wundi.
Manje lingafisa ukubona kusenzakalani, akhulume lobani nxa kuyukuthi uzama ukukhothisana umlotha ngodaba lwegukhula wundi.
Bakhona abantu abangena phakathi kwalolo luhlupho njengoba ngisitsho. Mina ngingomunye wabo, akula muntu osokabuya waza ngibuza ukuthi ngicabangani ngakho. Kanti vele kwabo wavela ngaphi ukuthi umuntu owenza ulutho olubi olutshekileyo abeyathi hhayi lina manini eceleni zalulungisa mina. Kakula lutho la, abantu bazathenjiswa izinto eziningi kusenzelwa ukhetho, bazaphiwa masentshanyana engathi abantu bayicele imali yakhe. Abantu abalandaba le mali yakhe kangako bafuna ukuthi kuvunywe ukuthi kwenzakala isiga esibi esenyanyekayo esilicala. Abadali bamacala kababanjwe, bayathonisiswe, basiwe enkantolo. Nxa bela macala bagwetshwe, nxa bexolelwa baxolelwe phakathi komphakathi.
Mongameli uMnangagwa uthi yena ubuya ngesihle, ufuna ukuthi lokhu kulungiswe kuphele kube yimbali, nalo kungabi kusaba lezikhwili. Lina lizanjani ngakho khonoko?
Iyasinenge, iyasinyanyisa into likaMnangagwa uba ezovusa amanxeba kwesisikhathi asengathi ayoma yena awabe iwavuzisa igazi. Kayiyekele into yakhe ayisebenzi, abantu badiniwe ngaye legukhula undi yakhe.
Kwenziweni-ke lapha Mgandla?
Kakudingwe indlela ezingcono, lanxa kungabuya abanye abangaphandle bazogangela indaba le engathi international commission kungaba ngcono kulalokhu okwenziwayo. Kasiyekelwe thina, nxa indlela ingekho umlimi uzabona ukuthi isahlukele segukhula wundi sizavale kanjani.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uGaina ubuye waxoxa njalo lo mnumzana Belief Gawule, ilunga lebandla leZANU PF.
Bona manje sokhela udaba lwegugula undi, indlela umongameli welizwe upresident welizwe leZimbabwe Emmerson Mnangagwa osethe alubanjwe izinduna. Phambilini ukubekile ke umongameli upresident Mnangagwa ukuthi hayi udaba lwegugula undi alukhangelwe ukuze luphethwe kuhle. Udaba lolu oluyilo olungabe ludaba olwaziwa umuntu wonke ukuthi udaba ludaba olubuhlungu kakhulu, udaba lombukazwe.
Ngombono wakho Gawule, kungakuhle ukubona na umongameli Mnangagwa esephatheka ngodaba lombhuqazwe wegukhula wundi?
Abantu balokhu bekade belokhu bekhangelele ukuthi uhulumende angenele akubonakale ukuthi kuyaphethwa, kuphethwa njani lolu daba. Ngakho-ke nxa uMnangagwa esesenza indlela zokuthi udaba lolu lukhangelwe, kuzwakala abantu be-opposition sebekhonona njalo. Bekhonona kuyikuthi abakazizathu zokukhonona kwabo ngaphandle kokuthi bathi uMnangagwa kaluyekele udaba lolu. Uzaluyekela njani njengoba izolo lokhu bebekhala ukuthi kungani uhulumende engalukhangeli udaba lokugrawund kathesi umnanga kwaselusethena alubanjwe yibo inkokheli zezomdabu ngoba inkokheli zomdabu yizo ezinyutral ezingalacele ezilelekelayo ezimele zilubambe udaba lolu hathi abanye abamabandla ezombusazwe
umbuzo obuzwa ngabaningi lapha gawule ngokuthi kungani umongameli umnanga kwa angadedeli achiyele uhlelo lolu kwabanye ngoba yena wayengomunye wamalunga kahulumende ogconwayo ukuthi wabulala abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili ngesikhathi sombhuqazelo
kodwa phela umnangagwa elubamba udaba lolu ulubamba hathi njengopresident wezanupiye kodwa njengopresident welizwe lezimbabwe njengopresident welizwe lezimbabwe nohulumende onguyo lohulumende obusayo ngokunjalo ke umongameli ulamandla ukuthi noma ebumba yipi commission engakhangela lolu daba ngawe ukondile ukuthi ukhangele khona kwasekubumbile enika izinduna zomdabu amandla ukuthi aluphathe udaba lokuground alufinyelelise ngendlela efaneleyo ngoba abanye laba beopposition bathanda udaba lolungapheli bese bekubelisebenzisa ngesikhathi nxa usiza amavoti bedinge ngalo mavoti okuyikho kuzwisa ubuhlungu abantu ukuthi sonke isikhathi sokuyikuthi ngaso kusiyafika isikhathi sokhetho sebeluvumbulula udaba lokuground sebegijima ngalo oluyilo okwenza ukuthi abantu bazwe ubuhlungu balusebenzise bathole amavoti ngalo iopposition ifuna ukuthola amavoti ngodaba lokuground so kuyadanisa kakhulu and mina kimi kuyayangisa kakhulu ukuthi abantu bebesebenzisa udaba lombhuqazo ekudingeni amavoti amavoti edingwe ngombhuqazo hhayi udaba lokuground ke alubanjwe izinkokheli zomdabu ziluphethe kuhle inkokheli zomdabu zilube yizo zilubambayo kuze liyefike ekucineni
alo ke ngumnumzana believe kawule ilunga lebandla lezano PF njalo engomunye wabakhethweyo kudale le Central Committee ubexoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change ayisikhombisa abikwa ethwalelwe esibhedlela sePhilabhusi izolo. Kwathi abayisithupha badluliselwa kobulawayo ngemva kokulimala kulandela ukuhlaselwa ngabaqathangelwa ukuthi ngamalunga ebandla lezanu PF. Lokhu kwenzakale izolo eNsiza South lapho abakade besemhlanganweni leCommission yeZEC. Abathwalelwe esibhedlela kobulawayo ukuze bayohlolwa ngemitshina yama-X-ray bagoqela ilunga ledalela ePhalamende unkosikazi Jasmine Tofa lomunye ukansila ungaqanjwanga ngegama. Lokhu kuvezwe ngumgcini sihlalo webandla le-CCC eMatabeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo yena othi uchayele imota yakhe uchayelele imota yakhe wayabahlenga e-insiza wasebathwalela kobulawayo esibhedlela. Uthi okudanisayo ukuthi abahlasela amalunga ebandla lakhe bakhuluma ulimi lwesishona okuveza sobala ukuthi abavele esigabeni sabo. Lokhu kuza ngemva kodlakela phose olufanayo oluqhamuke ematobho ngesonto. Kukhangelelwe ukuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections ematobo leinsiza ngomgqibelo. Umgcini sihlalo webandla lezano PF esigabeni seMatabeleland South umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi lanxa ekhuthaza ukuthi kube lokuthula njalo kulindelwe impumela yokudingisisa kwamapholisa kuyamangalisa ukuthi imifanekiso yamavidiyo ebonakala ebulenjini ayitshengisi udlakela lusenzakala kodwa sokuthiwa lwenzakele.
Angazi ukuthi kwenzakaleni, angeke ngisho futhi ukuthi ngubani oyenzeni. Into engikhathazileyo sithi umuntu ofake ividiyo ngefoni sithi kulo muntu odubula imigogo nge-live ammunition. Hayi lokho la kungamuva ngaze ngikubona. Usetha ngaphi isifundo sokulanda umuntu olompopo? One gunshot umuntu takes cover. That's how indlela ebengiyikhangela. So usuka kimi sokungani sokuhlanganiswa kusiba kuningi. Ungasabi leqiniso yakho ukuthi okungekho yikuphi. But lanxa kunjalo mina ngizangathanda ukuzwa sokuthiwa sokule violence. Umongameli uhlale ekhuluma suku zonke ukuthi into nje okuthiwa i-violence akayifunda ukubona. So kwelami iqula into enjalo vele kasiyifundi. Asifundi lokubona nje kusenzakala.
Bathi abebandla lezanu PF yibo abakade bebangela udlakela betshaya labesifazana bebakhumula lezembatho.
Kusona na umuntu elesibindi sokuthatha ividiyo esithi kuyajutshuka lapha angahlangani le vidiyo yabantu omama laba benqunula ubona amapikisha abantu bengasagqokanga. Ngizibuza ukuthi iikhamera zike zafriza ngasezihlangana labantu bengasagqokanga. Iqiniso yokuthi thina esiseduze lokwenzakala kwezinto sike saba ne-by-election edlulileyo ebulilini. Bengimangala izinto ebengibona zibhalwe ngami, zibhalwe ngo-honorable Phuthi ngo-Evelyn. Sasibalokunye sithi sonke kuthiwa mangena simkhangelo uyathutha abantu le siseplumtree bekhuluma ngento e-60 k's away. So iqiniso yokuthi kulabanye abakwaziyo ukusebenza nge-social media akusonto zethu. Ngisini commenti ku social media ngoba kusikola bengidlalela khona njalo kakungiphathisi to sensationalize izinto kuyenza abantu bengasakwazi leqiniso ukuthi yiphi. It should make simple logic ukuthi nxa somebody was brave to take a video of gunshots, if ever, I found that very strange, by the way. But you will not see a video yomuntu okuthiwa umama utshayiwe enqunulwa. I saw amapicture abantu sebenqunuliwe. I have seen a lot of things happen. Nxa abantu befuna ukuthi befake umpikitsha othile. Njalo ngifuna ukugana ngani ngiyakhuthaza into embi yikubona ngingakacomment. Nxa ngingayibona ividiyo yoba yowamaviki 11 maybe ngingathi in terms of violence esengikubonile I have heard on social media amasayiti omabili bekhala ngokuthi bahlaselwe okutshengisa ukuthi kube khona nje ukungabi lokuzibamba. On both sides. One side will obviously try victim. But you kwenzela lini ukuthi lithathe izinto ngendlela ethile. Ngoba kwabithana ukuthi olizana PF ibuya kini la. Ingena ku social media bangumsindo. Thina sikuthumayezayo kuphela ngokuthula. Ya, amapolisa awapheni asiphe impumela. Ngoba lokho kokuthi abantu beklabalale bebangumsindo bezama ukuthi ba bakuqula ukucabanga kwabantu kumbe bafake indlela abantu abangabona ngayo izinto akusikho ukuzatreda lokhu kuyabe kungaqondanga ngoba uyabusa uthiye iqiniso phakathi khona lapho. So thina siyamelela ukuthi kuphume uphenyo lwamapholisa.
Lo ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umgcini sihlalo webandla lezanu PF esigabeni seMathepeleland South. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi omunye wakhe weCCC umnumzana Solani nje emnyama moyo uthi uyawasola kakhulu amazwi kamnumzana Ndlovu ngoba uyena wazibonela ngawakhe okwenzakalayo.
Angilanga ubaba uNdlovu yindoda ebengihlonipha, indoda oke kwayenzeka kwaba le violence emzingwane. Ngakhulumisana naye ukuthi ema South sibesicela ukuthi kungabi le violence. Njalo kuyindoda engibuya kusem constituency njengomuntu wasesintwini, kodwa namhlanje ngiyamangala nxa esithi sisenga izimithiyo. Ngikhuluma nje mina ngizibonele ngokwami ngoba ngame ngafika abanye omama okhuluma ngabo mina yime ngize ngabathatha komunye umuzi wakompofu. Omama sebehamba bengasagqokanga ngendlela ukuthi kade begqoke ama-t-shirt awesisiba akhululiswa. Neizibhamu zikhitshiwe khona lapho ethi bayadula abantu. Yinto ukuthi even amapholisi engikhulume nabo bayifakazile leyo ndaba. Babona ukuthi ama-by-election sebaluzile. Kodwa ngithi khona abantu bakithi kabababonise ukuthi khona noma bangaze bababulale noma ngaze babenzeni, kodwa ilanga linxa lifika nge-Saturday 22 kabavotele i-CCC. Bafa abafowethu, bafa abazali bethu nge-ground labo. Nxa sibefuna ukuze siqeda bazasiqeda, kodwa sithi khona izana soze sayilandela. So yikho engamazwi engatshela ubaba ubaba uNdlovu ukuthi baba uNdlovu into ekhuluma kayikho kungcono switch iphone off or ungabi le comment ngoba angazi lapho khona ucabanga njani nxa abantu bengene emzini wakho babuya babulala abantu awoyothu yaba leader
kahle kahle kwenzakaleni insisi
bebe 26 abezano kade bebathathu kanye le card dent yezano kuwadi 4 inethemba ukuthi kubazondisile okubona sebelahlwe ngabantu baze balahlwa ngama agent abo angabuyanga bafika ke ngemota ezimbili bafika khona lapho emzini ka council lapho bekutrenwa khona baqalisa ukufika ba sebagwaza izimota zethu izimota abazigwazile bagwaze izimota eziyi 4 kuthe kunjalo zatheleka ngobuningi imota ezibezi 7 bebaningi vele beza empini babulele indlu kakhansili babulala amasofa ama-TV la okusisisa ubuhlungu abantu futhi abakhuluma isishona ukuthi basuke kathala khona ukwenzakala ematopo yafanana nje bafika laphana bavala imota yethu khona laphana uphulu kade hamba nje kube vele sokunabantu bethu kade sebekhona khonaphana ezimoteni zabo bezanu kade sebebabambile uphulu njengomuntu oyazi okomthetho ubehamba laphana ezama ukunegosheta ecabanga njengobana uminister obuya emashonaland onguye kade khona njengomuntu olayo osephalamenti njalo ngu-chairman we-province yasemashonaland ubecabanga ukuthi khona ngayefike negosheta laye njengomuntu omdala wazazwana kati ngayefika kati ngamataki sebesilwa laye
ungasichasisela ke ngokwenzakale ensiza lalabo abathwalelwe esibhedlela
labo mama obaba ababili labo mama abayi 5 balimele kakhulu including uMP wethu umama uThofa abalimele kakhulu okungimaza iaccident yenzakele ngabo 2 amapolice azoqala ukuresponda kuya kusini ngabo 9 besaba ngomthetho oseke ukuthi sizwe sakithi sahluphe kangaka khona manje nxa sisizwa upresident webandla lokuhluleka bathi khona ubekhona state house ekhuluma ezelontsha indaba yeground kathi vele izolo base bayiqala iground mina nzathi is a second phase of ground ngoba baqale iground eyinye emadobo namhlanje lasensiza yena ukhona khona phe mathebeleni ngapha uthumela abantu besishoneni futhi ababuyayo ngoba kusimangazayo ukuthi uze abantu amamilishiya asesishoneni abekhuluma isishona bayashaya abantu kabahloniphi bekhiphisa ama-t-shirt omama bebachaya bebenzela izimanga
lo-ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo ibandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonale amapholisa athi asadingisisa ngalolu daba befuna ukuza ukuthi uDlakela lwaqalisa njani bathi bona bayasola uDlakela lolu kodwa embikweni wethulwe izolo enkundleni yokuxhumana ye-Twitter isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ukhuze abamabandla ezombusazo ukuthi bangaphehli uDlame okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi unkosikazi kamongameli Emmerson Mnangagwa u-Auxilia uqede iviki yonke esethekelela isigaba seMatabeleland South lapho aphathise izakhamizi ngenkukhu zokufuya iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi usikomishi wekhomishini elisana lenkohlakalo yezak umnumzana John Makamure usecutshungulwa ngoba isetheswa amacala ambalwa agoqela elokuthi wenza ukungethembeki okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp
yeah. Yebo 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 Studio 7 yebo Studio 7 hayi siyezwa ukuthi abazali bayahlukunyezwa ekhaya hayi kuhle abakwenze abakwenze sibone ukuthi bazophelela kuphi ngenxa yokuthi kujwayelekile vele ukuthi abantu bayahlukunyezwa awo believe gawule bayale hayi siyakubona sithi hayi liyobalinya kuphela ilanga long sebeqalile ukusihlukumezela abazali akusoze kuphele kahle
ndivuka njani Studio 7 ndivuka njani hayi thina siyavuka banjani njani ndani khona apha labanye bonke nje hayi siyabonga kakhulu umsebenzi elisenzela wona nawe uzesikwanisela tuthi siphawule sikufise ngezwe lethu sikhuluma kusenhliziyweni zethu hayi siyabonga ukhuluma ngosibanda ngikwele Botswana eyi into esimanga kakhulu into ezenzakala ngasekhaya kumabhange election asemadobho ngaleyo eyi kubuhlungu kakhulu kodwa into nje endithanda ukuyikhuluma yikuthi abantu lama supporters ezanu ayisikho ukuthi thina abantu esisupporta i-CCC siyehluleka ukuthi singayenza udlame kumbe siphindisele kibo kanayizakhamizi ezifanana lathi siyakwanisa ukuphindisela senze umona kodwa ngendlela esihlonipha ngayo nangendlela esifuna ilizwe lakithi libe yiyona udlame kasiluthandi sithanda ukubana sivote sikhiphe yona izanu elo dlame engaphathi kahle labo bona abenza udlame futhi xa sesikhona sesembusweni sizabaphatha kahle labo abantu asebesebehlathaba sokumnandi kakhulu labo empilweni zabo ilizwe seliright lesisikhathi lokuthi bayengwayini asikwazi ukuthi bayengwayini ngendlela yezanu kodwa bebonte ilizwa limanga kahle abahlakaniphe bathiyane lento zokuvukelana labantu abantu bazama ukulungisa ilizwe lebulisa labantu ababo lekusasa labantwana kodwa bona bakubone konke lokho
salibonani kustudio 7 liright kanti indaba lizikhipha njani thina sizizwa kahle imali sithi okucatshangela ukuthi ngamalunga ezanu PF khona kungamalunga ezanu PF asizwa kahle imali ithi kucatshangelwa hayi indaba lezazwakali kahle akukhitho straight ukuthi batsha amalungiza nophiwe azocala lelo uma kuthiwa kucatshangelwa kusho ukuthi akusiyibo phela abantu babacabangela hayi siyacela Studio 7 likhiphe indaba ziqondile ezinjalo njengathi kucatshangelwa hayi ukhuluma uma ithi kucatshangelwa hayi ufana lokuthi ngithi ngitshaya umuntu ngiyazi ukuthi ngitshaya umuntu kedwa kucatshangela ukuthi ngitshaya umuntu bala kuyabe kungayisiyimi phela uma ngicatshangela
sometimes ugcina usithi ngibona ukhuluma ngesikhiwa kwezinye izinto lapha esindebeleni akulamuntu uthi amashona ride njalo ukuphuma khonoko just imagine amakhalanga la ngathi afuna ukuphuma emandebeleni amasuthu la athi afuna ukuphuma emandebeleni kuzahamba njani kuleli izwe elingabuswa ngaleli ndlela vele ukuthi ubani uthi ngifuna ukuphuma ubani ngifuna ukuphuma amashona mina personally ngiyawazonda but ngifuna ukuthi sibaqondiseni sisonke phakathi sibaqondi bavele bayekelelwa ukuthi bethi kuthiwa balokuzile but iqiniso ukuthi lo othi ufuna ukuphuma lamakhala ngaphela babekhala abanye kwaba uStudio 7 bethi bafakelwa induna zesindebeleni abazithandi angazi ukuthi ngochief bani kibo khona xa singakwenza ngaleyo ndlela sibili ubani lobani ethi ngifuna ukuphuma ubani ngifuna ukuphuma kubani then we can have just little small countries okwemhlobo ukuthi ubani usemiyedwa lapha ngaphansi kwesihlahla ubani mina nginje lami ngathi ngifuna ukuphuma ngabokhumalo ukhumalo nxa ngingaphansi kwajahana induna ngini ngifuna ukuphuma lami ibe induna eceleni kungahamba kodwa
ngithanda ukuthi ngithi mina abantu bezano PF babi ayeli cheese i-violence iyayangisa into eliyenzakele ematopo iyayangisa iyanuka mphu bantu bezano PF aliyangeki asikuthi abantu be-CCC balesaba kulanto emangalisayo ngani mina mahovethi elitshaya abantu umama lo khume uStudio 7 ethi utshayiwe lathi ayisiphila kulwele empini mahovethi alihlonipha lahambe empini lingamayouth can imagine uchamise ngathi zibophana umsila la sizalitshaya but asifuni khona ukuthi sikwenze we don't want that i-violence nasiyifuni lahambe empini lingangathi abaningi imbhobho alisakwazi lokuyitshaya izifuba isezaqedwa zimbanje alisakwanisi lokugijima lingabi izilingwe ebantwini abatsha lingabazali bethu lasilwela impi siyabonga but wena lo muntu ohambe edlalise ibizwe leni nxa engasiyo wovethi umkhuzeni mawovethi kodwa nxa eliwovethi uyaphaphala because i-violence thina asiyifuni abantu abatsha uba uchamise labo baningi kakhulu umuntu ongafuni i-violence ukuthi nxa kade engayifuna kulula kodwa sifuna senzeni izinto kahle i-CCC anti-registiwe kathi linjani ake likhule mani hawu alilingwanga ngusathane usathane uvelelayo kakwenzi lokhu liwe Westland Dave.
Siyabonga emsakazweni, siyabingelela. Bingelela abalaleli bomsakazo. Esilusizi kakhulu ukuzwa abantu bezano PF City bayiwini election iminyaka engaka. Okulusizi sibuka lama video aphumela ematopo kukhantshenelwa ilokhu nje i-by-election. Uthola abantu bezano besuka ama province onke eZimbabwe besiyalwisana labantu betribe si abakuleyo ndawo beze bakhombe nangezivamo beqhumisa izivamo nje ukuthi ababafundi bekhampe abantu bakuleyo ndawo babavimba bevijwa abantu ababuya kwamanye ama province. Kodwa ngicela ukubuza ukuthi uyabe usijukuthini wena mawuza
isikhathi iso esesidliwe ngumango isikhathi iso silomhawu. Hayi kodwa siyabonga ke ngokusithumezela imlayezelo yenu nge WhatsApp. Sidibane njalo kusasa sikhathi sinye ekuseni kumbe ntambama ngo 7:30. Igama lami ngu Chris Gande.